Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngomvulo mhla ka 5 kumfumfu 2020 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
thina njenge athuzi sithi umbalisi uqakathekile yikho ngesikhathi lesesiyiso silwela ukuthi ababalisi labo benanzelele bekhole imali ejengiselayo ukuthi ngabantu abaqakathekile.
Ababalisi beZimbabwe bazananza usuku lwabo ole World Teachers Day namuhla bephakathi kokukhalala umsebenzi phezu kweholo.
Ngibona ngathi ngendlela abakubeka ngakhona kuyindlela eqondileyo ngenxa yokuthi indlela ebekade kufanele ukuthi kulandelwe ngayo andubana kuthatha isinqumo sokuthi kumiswe ama-by-elections ayizange idluliswe leyo ndlela ngendlela efaneleyo.
Inhlanganiso yeZest neLeveritas zithi ukumiswa kokhetho lwama-by-elections obelumele lwenziwe ngompalakazi akukho emthethweni. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump yena ohlaselwe ngomkhuhlane weCOVID-19 ulakho ukuphuma esibhedlela namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abathathu kuphela ababanjwe umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe izolo, njalo akekho ofileyo. Abafunyanwe sebephephile bangamatshumi amathathu lambili. Umkhuhlane lo usuhlasele abantu abazinkulungwane phose eziyisishiyagalombili 7888 selokhu waqhamukayo kuleli. Asebephephile bonke sebezinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6359. Kuthi asebefile balokhu bengamakhulu amabili lamatshumi phose amathathu 223. Abalokhu begula bona bedlula inkulungwane eyodwa 1301. Emhlabeni jikelele iCOVID-19 isibulele abantu abedlula isigidi 1,034,733, njalo yahlasela abangu 35 million. Ngokutsho kweJohns Hopkins University. Ababalisi bakuleli bazananza usuku lweWorld Teachers Day namuhla bephakathi kokukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Usuku lolu lunazwa emhlabeni wonke jikelele namuhla ngenjongo yokubonga ababalisi ngomsebenzi abawenzayo. Kodwa ababalisi beZimbabwe basola uhulumende besithi ukhanya engelandaba labo, nanku baholisa okuyimadlana okungatsho lutho. Abameli bababalisi laba bazahlangana leziphathamandla zikahulumende namuhla bekhulumisana ngodaba lweholo lolu. Kodwa bathi nxa bengaphiwanga i-$520 abayifunayo kabasoze bavume ukubuyela emsebenzini. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uNkosazana Melissa Chingwanangwana.
Ilanga le-World Teachers Day lilanga eliqakathekile kakhulu. Lilanga lapho kunanzelelwa khona ukuqakatheka kombalisi wababalisi emhlabeni wonke jikelele. Thina njenge-athuzi sithi umbalisi uqakathekile, yikho ngesikhathi lesesiyiso silwela ukuthi ababalisi labo benanzelele bekhole imali ejengiselayo ukuthi ngabantu abaqhakathekileyo elizweni lethu leZimbabwe. Thina njenge-Atu Service sisithi umbalisi ngabe ngumuntu laye ephiwe imali emfanele, imali ezamnika la isithunzi emphakathini. Siyabe silokhu esiqhubeka ngalokhu kade sekutsho ukuthi hhayi thina sibuyele emsebenzini. Siyabe silinanzelela ilanga leli sihlangana sivuselelana, kodwa kunjalo siyabe silokhu esinanzelela lakho ukuthi imfundo iqakathekile, ababalisi baqakathekile. Siyafisa lathi ukuthi izinto ziphambe kahle, kukhulunyelwane, abantwana bebuyele esikolo lathi sibuyele emsebenzini senze okumele sikwenze.
Liza hamba yini emhlanganweni lo obizwe nguhulumende namuhla, njalo kuyini kahle kahle eliyabe likukhangelele?
Thina njenge-Atu City sizahamba emhlanganweni, kodwa asitshintshi indlela yethu. Lokhu esikhalela i-$520. Nxa kungayisiyo imali abasibizele yona, abazasitshela yona ukuthi bazasinika njengeholo lwethu, thina sithi ababalisi be-Atu ababuyeli emsebenzini.
UNkosazana Melissa Chingwanangwana, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxe njalo lesiphathamandla se-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, uNkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Kubuhlungu kakhulu ukuthi eZimbabwe ilanga leli lifika ngesikhathi lapho bonke ababalisi beZimbabwe bekhalela umsebenzi. Kungasikuthi lokhu bakwenza ngoba bengawuthandi umsebenzi wawo kumbe bengafuni ukufundisa abantwana. Sizathi kunanzelela ukuthi ama-World Teachers Day lilanga lokuthi abantu bethokozelele ukuqakatheka kwemisebenzi eyenziwa ngababalisi, njengoba kuyibo abakhangelela ama-students. And zelela ukuthi ilanga leli ele-World Teachers Day baliqakathekisa ngoba utitsha enguye oyisibane se-community, se-society. And sithi umbalisi makunjalo unguye okhanyisayo, kumele abe nguye phambili ekudingeni ukuxakulula ubunzima obukhangelelwane lababalisi. Utitsha kumele ibhadalwe kuhle, utitsha kumele be-motivated. Sikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe akubona ukuqakatheka kokuthi imali eholwa ngababalisi, i-rooster purchasing power, akube yisalari ethengayo.
Kuyini elikukhangeleleyo lisiya emhlanganweni lo?
Sikhangelele ukuthi thina singababalisi inholo yethu ibuyele kulokhu esasikuhola ngo-2018 ngo-October. Sinikwe isalary e-equivalent to $550. Kunye esikukhangeleleyo njalo ukuthi thina njengababalisi silinganiswe lamasosha, and imali yethu ma beyilinganise lamasosha kumele bayibisele emuva, bayibhekdete to isikhathi lapho amasosha aqala khona ukuhola inholo eningi kule yethu thina babalisi. And sithi imali le isalary loba sesiyiphiwa ayihambelane lokuthi umuntu yena vele ukhwalifaye okunganani. Abale-degree ababhadalele ukuba bafunde kwaze bathole i-degree.
UNkosikazi Nokuthula Hlabangana, isiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Ngeviki edluleyo umphathintambo wezemfundo uMnumzana Kane Matema uthe ababalisi abakhalale umsebenzi balakho ukuxotshwa. Le yinto esolwe kakhulu ngunobhala jikelele we-ZCTU uMnumzana Japhet Moyo.
Siyakusola okumangalisayo ke ukuthi abaqhatshi basuka bephuleke umthetho, njengoba nje ngisitsho ukuthi esabe sikwenza njengezisebenzi kusemthethweni. Akusijabulisi ukuthi ngesikhathi nxa sizama ke ukuthi silandele ilungelo lethu, nxa ilungelo lethu sephulwa, sibona abaqhatshi ke besethusela besixotsha imisebenzi. Akusozeke kumise ke ukukhalaza kumbe imikhankaso esabe silayo ngokuthi sizaxotshwa imisebenzi. Kanti ke okungasikufa ikuphi, njengoba siza kufa ngendlala.
Inkulumo phakathi kwezisebenzi, abaqatshi kanye lohulumende zihamba njani zona?
Loba nje kungala zivumelano ezisuthisekayo kodwa ukukhulumisana kukhona ku national level tripartite negotiating forum kukhona njalo ukukhulumisana kodwa ke akula sivumelwano okwamanje ukuthi indaba yeholo ingaqedwa ngayiphi indlela kasivumelani ke singathi ngesi ukulinganiswa ukuthi kungakanani okungaze kunikezwe ke izisebenzi njalo kubuya ngayiphi indlela izisebenzi okwamanje zikhala ngemali yemelika bafuna ukuthi bebhadelwe ngemali yemelika kodwa abaqhathi kukhanya ngani ke kabavumelani lakho loba nje ama services abo lama products abo ekumali yemelika.
Umnumzana Jafet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Inhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network izesinika yele Veritas zithi ukumiswa kokhetho lwama-by-elections ngumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga akukho emthethweni. Uhulumende wazise ngefiki edluleyo ukuthi ukhetho lokugcwalisa izikhala edale lePhalamende lakumakhansili obelumele lweziwe kumpalakazi mhlaka 5 aluseyikwenziwa ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Kodwa kumbiko ewethu leyizolo iVeritas ithe lokhu yikwephula isahluko 128 subsection 3 kusisekelo sombuso esithi kungavuleka izikhala ePhalamende lakumakhansili ukhetho lwama-by-elections kumele lwenziwe phakathi kwenyanga ezintathu. Inhlanganiso le ithi njalo akula lapho isisekelo sombuso esikhuluma khona ngokuthi isikhathi lesi singaqheliswa. Izesini layo iyakusola lokhu isithi uhulumende wavumela imihlangano yokuguqulwa kwesisekelo sombuso ngesikhathi umkhuhlane lo usabhahile. Ngokunjalo ithi asikho isizathu sokuvimba ukhetho ngoba iCOVID-19 isiyehlile kulezi nsuku. Izesini ithi njalo eleZimbabwe kumele lilandele amanye amazwe aqhuba ukhetho lanxa kulomkhuhlane lo afana leMelika, eleSouth Africa, eleMalawi, iTanzania lamanye. Izikhala ezinengi zivuleke ngemva kokuxotshiswa kwabameli be-MDC Alliance ngonkosazana Thokozani Khuphe lebandla lakhe le-MDCT. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo lwela amalungelo umnumzana Tifa Dube.
Esikuzwayo babunkomo laphana okuphuma kuVeritas lezesini bekhononda mayelana ngamalungelo oluntu ababona ukuthi ayanyathelwa noma akazange ahlonishwe ngendlela eqondileyo. Ngibona ngathi ngendlela abakubeka ngakhona kuyindlela eqondileyo ngenxa yokuthi indlela obekade kufanele ukuthi kulandelwe ngayo andubana kuthathwa isinqumo sokuthi kumiswe ama-by-elections ayizange idluliswe leyo ndlela ngendlela efaneleyo. Yingakho sibona bekhononda kanje mayelana ngesinqumo esezathathwa laphana ngumphathi ntambo zempila kahle uthi wenga okuyinto ukuthi bekufanele kube khona indlela constitutionally eyifanele ukuthi ilandelwe nxa kuye ukuthi mhlambe kule pandemic kanje kufanele ukuthi kube lendlela efanele ukuthi ilandelwe kuvunyelwane andivana ukuthatha isinqumo.
Abe MDC Alliance ubona belakho ukuphumelela yini alubana bethe baphikisa isinqumo lesi emthethwandaba?
Angiboni babunkomo ukuthi umthethwandaba uzalusekela udaba lwalabo abaphikisayo ukuthi ngabe ama-by-elections la ayayenziwa ngenxa yokuthi nxa sikhangela ezinye izinto mhlambe eziphathelana lokuthi abantu babuthane babe baningi phose sise sakubona ngitsho lama-border kusanqatshelwe lokuthi abantu bangene elizweni ngenxa yokuthi kusakhulunywa ukuthi kusase ku level 4 ongakuthi nqa befika njalo emthethwandaba ngibona ingathi ulimi kuzabe lulimi olufanayo ukuthi okwakathesi ama elections akasoze avunyelwe ukuthi aphathwe ngesizathu sokuthi kusase lokunqatshelwa nge level okuyiyo mayelana ngependemic les esisakhangelane layo so angibona ukuthi into abangaphumelela kiyo noma bengaze behambe emthethwandaba
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo kaZulu. Abalwela amalungelo oluntu sebesole imizamo kahulumende yokwethula umthetho oza kwenza kube licala ukuchothoza eZimbabwe lababusi balo. Iphephandaba leSunday Mail libike izolo ukuthi umthetho lo uza kwethulwa ePhalamende maduze. Iphephandaba leli lithe njalo phansi komthetho lo ozabizwa ngokuthi iPatriot Bill kuza kuba licala ukukhuluma imbiko yamanga ngelizwe leli kanye lokusebenza labohulumende bakwamanye amazwe ngenjongo yokulimaza eZimbabwe. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Kuyatshengisela ke ukuthi izindlela nje zokuthi behlukumeze uZulu, behlukumeze amabandla aphikisayo, bephinde behlukumeze inhlanganiso ezikhangelane lamalungelo oluntu.
Umnankagwa uhlala esithi uhulumende wakhe uyawuhlonipha umbuso wabantu, idemokrasi kanye lamalungelo kaZulu. Nxa sikhangela umthetho lo singathi uyahambelana yini la kukhulumayo?
Ukuhlukunyezwa kwabantu lokungahlonitshwa kwamalungelo abantu kuyamangalisa eZimbabwe. Uzacabanga ke ukuthi 1 August ngo-2018 kwadutshulwa abantu kwangabi indaba zalutho, akula muntu wabotshwayo. Kwayenziwa ke iMohlanti Commission lanamhla okwaphuma lapho kuloku kungakagcwaliswa. Kwaba ngo-January 2019 kwaba lama demonstrations besingathi ngama-food riots ikakhulu koBulawayo. Kwabotshwa abantu abafika 1000, abanye balimala, badutshulwa, batshaywa abantu. Kwaba lama cases 12 abantu abahamba besiya report eCentral Police besithi batshaywa ngamasosha. Lanamuhla ke ama cases lawo alokungiyaka investigator, umama badlengula njalo akula nto yenzakalayo. Phakathi kwesikhathi lapha between 2017 nakathesi sekulama cases afika phose 30 abantu abakidnetshwayo, ukuadaptwa, ukuthathwa ezindlini zabo ebusuku besiyatshaywa, into ezinjalo. KoBulawayo sekulabantu kumbe phose 4 abadutshulwa ngamapolisa abafa ngesikhathi se-lockdown, abanye batshaywa, baqanyulwa izandla. Uzacabanga omama be-Country Park abacathulwa ngamapolisa kwaba nzima. So umnankagwa sinsethethe in terms of ama-human rights abuses sekube worse. I think sesiphose sicabanga ukuthi ngxaye sekuyigugrawundi yesibili. And abantu abamele bekunanzelele ukuthi kulo mehluko phakathi kokuba patriotic lokuthanda izano. Ukusupporta izano is not being patriotic. Ukuthanda ilizwe leZimbabwe kuba patriotic. Abantu ilizwe leZimbabwe bayalithanda, but abakuzondayo ngumbuso wezano ohlukumeza abantu, umbuso ontshontsha imali zabantu, umbuso olutha i-economy yamadamondi lamagolide bebiza amaChina egebha amagodi ilizwe lonke leli.
Umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula ezombusazwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi ibandla leZANU-PF liyakulandula ukuthi yilo elisebenzisa iMDCT ukudiliza ibandla leMDC Alliance. Iphephandaba leHerald lona lithi kulogogo oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lantathu otshele endlini wafa eMbare ngomgqibelo. So kuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Yebo, Thungamini. Mina Mina ngibuza laba bantu abakhuluma ngokuthi uChamisa wahluthuna umbuso ethathela uMakhube. Mina ngokwazi kwami mina ngikhumbula engani uThangirai ngiyowachiyela uChamisa wathi kabambe. Wayemtshela noMakhube khona ebambisa uChamisa. Kulapho kwaqalisa khona uhlupho. UChamisa wasisemukelwa ngama-youth wona la asehamba avala le Harvest House leyo. Yikho ukuqhubeka kukaChamisa ke basethandwa intanga encane ukuthi usesengumuntu omncane sebedingwe ukukhokhelwa ngabantu abadala engxenye omncane ngaba njani angaba ngcono. Wasethola amavoti amaningi evotelwa ngumuntu wonke. Sikufuna ukumvotela sonke sinje samvotela uChamisa. Siyamfuna uChamisa. Yebo kambe bathi kasitshintshe kuthiwa singathi alliance. Mina ngibona ngokuzasiphazamisa ukuthi singathi alliance. Siyifuna nje i-alliance njalo. Kodwa ngo-2023 kadobhi lutho uMakhube eyengwayili izanu. Kuyawina izanu yena akasozathwele ngithi isikhundla. Lo Douglas Monzela wakhe.
Sayibona masaka bakuthuthu sobonokhulumayo ngusimuzi ngcobe ngikhuluma ngisetsholotsho ejowa. Mina phezu kwendaba yokuvula kwezikolo ngapha abantwana ngapha izinto azikho kahle. Abantwana bahamba bayajika kula matitsha esikolo sicela kwazi ukuthi abuya yini amatitsha kula matitsha na sicela ulwazi la ukuthi abafundi la abhala kugrade 7 lapha esikolo lesi sethu lesi ejowa primary school la abuya yini abantwana abaseveday bejiye ngena abantwana esikolo. Sicela nje uhulumende jike izikolo ziyavula bazabhalana abantwana bengafundi akula. Ngiyabonga
njani mtunga
thina siyaphila ngapha sibona khona ukuhlupheka ngokulapha elizweni lakithi siyadana ngomama uMakhube besingakhangelelanga khonokho njengomuntu ongumama nxa wayekubona ukuthi kuphambanisekile kuChamisa wakumele bahlale phansi bakhulume kulalokho osekwenzile ekhupha ama-councillors ekhupha konke besilwa kabuhlungu kangaka lona lalilibandla linye kade ukuhlala phansi kukhulumiswane sokwaya ngaphi inkosi yami kathe sikuyini nxa kunje so funa uChamisa ngakhulu sihluthwa ngabantwana abantwana basebenzi so yikho inengi yabo bavotela uChamisa ngomuntu owesintwana abathengcenga abatshintsha impilo zabo abantwana bayahlupheka kulamsebenzi akulani babecabangela ukuthi uChamisa encenga ingena abantwana bazathola imisebenzi bahlupheka ngapha abantwana sihlupheka kakhulu 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 hhayi ngumama uMakhube hhayi kababona iplani kodwa mbona ukuthi engawina nxa sokuvota iningi yabantu bakhanya bafuna uChamisa lami ngomunye wangikhona. Siyabonga cela ukuthi nxa kulo into ehlupha bakhulumisane hhatshi ukwenzela naso singabantu bezimbabwe sonke.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Impi esibulele inkulungwane zabantu ezintathu eminyakeni emine edluleyo kwele Cameroon ibikwa iqhubeka lanxa nje uhulumende esithi sokulobubelo ngemva kokulobelana kwakhe isivumelwano labahlamuki. Uhulumende wele Philippines yena ubikwa eqhubeka ngeziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 lanxa bebalutshwana kakhulu asebebanjwe yilo mkhuhlane. Sikhangele udaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Odokotela abelapha umongameli Donald Trump bathi usesizwa ngcono kakhulu njalo ulakho ukuphuma esibhedlela namuhla. UTrump uhanjiswe esibhedlela esikhulu eseWalter Reed ngolwesihlanu ngemva kokubanjwa umkhuhlane wecoronavirus. Odokotela bakhe bavese izolo ukuthi uke wavaleka kabili eseswela umoya ngempelaviki, kodwa bamfaka emtshineni owenze waphefumula kuhle. Yena uTrump wethule umbiko enkundleni yeTwitter esithi uzwa ngcono njalo ebonga uZulu ngokumfisela ukusila okuphuthumayo. Uthe kunengi asekufundile ngomkhuhlane weCOVID-19. UTrump uphume njalo ngemota esibhedlela izolo wabhoda lapho obekugcwele abasekeli bakhe ebabingelela ngokubaphakamisela isandla esemoteni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Okokuqala ukuthi simfisele ukuthi asile yena lo nkosikazi upresident, ukuthi asile ngoba hayi lokhu ongumkhuhlane asomkhuhlane umuntu ongakukhangelela khatshana, kumbe nxa sokubambe omunye akuqakezele ukuthi hayi kumbambile, ngoba kakukhethi ukuthi kungabamba bani njalo kukubambele ngapi. Yikho ke umlimi ambusise, umlimi amgcine, umlimi amphilise njengabo bonke abanye abagulayo.
Umongameli Trump labasekeli bakhe bakhanya bengazwanani layo kakhulu imaski. Njengoba esethe wagula uTrump, ubona kusiba lotshintsho yini eyigqoka kuzo zonke indawo imaski kanye labasekeli bakhe ngitsho lasemhlanganweni?
Ngibona ngathi loba sekumtshayile kathesi, njengoba kumtshayile nje kuyabethusa, kubethusa laphana. Kodwa ke ngenxa yokuthi sokuhlala inyanga ezithile elokhu elwisana layo imaski ukuthi ayisiyonto eqakathekileyo, sekuza kuba nzima ukuthi uphume emlonyeni wakhe ukuthi imaski ilungile, abantu bonke kumele bagqoke amamaski. Sekuzaba nzima ngoba ngithi into ungayimela uthi irong ukuthi ujibilike uthi wena isi-right. Kangimboni mina egqoka esesilile.
Umnumzana Rafael Mthombeni yisizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Sizigqibeke ezekuseni ngezemidlalo. Abanengi ngiyazi ukuthi belibukele imidlalo ye-English Premier Soccer League izolo, kodwa nxa ikukhuthile limidlalo kuwe ezinkulu. Iqembu le-Aston Villa libhacabule ele-Liverpool nge-7-2. I-Tottenham layo ibhuqe i-Manchester United nge-6-1. Ngaphandle kokuyangisa kwalawo maqembu omabili, amanye adlale anqotsha ngemiklomelo evamileyo njalo elenhlonipho phakathi. Lapha ngikhuluma ngeWest Ham enqobe iLeicester City nge-3-0, Southampton 2, West Brom 0, Wolves 1, Fulham 0. Iqembu elikhulu eleArsenal lona lishaye iSheffield United nge-2-1. Ngithi tutu kubalandeli beManchester labeLiverpool. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ababalisi beZimbabwe bazananza usuku lweWorld Teachers Day namuhla bephakathi kokukhalala umsebenzi phezu kweholo eliphansi. Inhlanganiso yeZest leVeritas zithi ukumiswa kokhetho lwama-by-elections obekumele lwenziwe ngompalakazi akukho emthethweni. umongameli weMelika umnumzana Donald Trump yena ohlaselwe ngomkhuhlane weCOVID-19 ulakho ukuphuma esibhedlela namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.